sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 28 kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abanye eChimanimani namuhla ngemva kokugxotshwa imota yamasotsha ebithwele ukudla okwabelwa abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Abantu laba bebemelele ukuphiwa lokhu kudla. Ukwethulwa kwebhuku elilotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Tendai Biti encedisane lowake waba ngumholi wakwele Nigeria umnumzana Olusegun Obasanjo kuphazamisekile kancane namuhla ngemva kokuhluthunwa kwezinye izingwalo ngabacuphi ama-CIO. Abesifazana sebesungule uhlelo lokuphana amacebo okufinyelela amathuba kwezamabhizimusi lokukhokhelwa kwawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubikwa kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abanye eSkyline eChimanimani namuhla ngemva kokuba imota enkulu ebithwele ukudla kokunikeza abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho ucyclone Idai ingene ebantwini ekade belindele lokhu kudla yabagxoba. Ababone lokhu kusenzakala batshele iStudio 7 ukuthi imota yamasotsha le ibigijima ngesiqubu ngakho yehluleka ukuma kuseselesikhathi. Kodwa asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba. Lokhu kwenzakala abanye besithi ibandla leZANU-PF liholisa amalunga alo kuphela uncedo. Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo uyakuphika lokhu esithi imota zebandla leZANU-PF bezincedisa ukuthwala ukudla njalo akusafanelanga kube la mabandla ezombusazwe abela abantu impahla. EliZimbabwe lilokhu lithola usizo kunhlanganiso esizimeleyo kanye lamanye amazwe emhlabeni jikelele. ELeSouth Africa liphathise ngokunikeza eliZimbabwe izinja ezilobuciko eseziqalisile ukuncedisa ukudinga abalokhu begqitshelwe izindlu lokunye okwadilikayo eManicaland. Ukuze sizwe okunenge okwenzakala eManicaland ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoxelo nkosazana Sali Nobuhle Mlambo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePlatform for Youth Development ohlala eJejete eChipinge.
Umumo singathi usungusibangcono kuyukuthi izulu alisani ilanga liyachisa kusitho ukuthi endaweni eziningi amanzi seyehle kakhulu. Kodwa manje indaba zokudla lokho ezihlupha ngendaba yokuthi ukudla kuyabuya, impahla bezibuya sibili. Kodwa manje ngendlela abantu abasenikwa ngayo manje ayisondlela eqondileyo. Yindlela yokuthi abanye abantu sebezama ukuthi sebethatha ukudla khona lokho zokwenza okwenhlanganiso yabo banike abantu abasupport inhlanganiso yabo. So sokusiba nokukhala kakhulu ukuthi shwa abantu silodubo olunje abanye abantu sebefuna singathi ukuthatha advantage of udubo lolu ukuthi bethabise abangakibo. Kodwa okwakathesi sibili amanzi ayehlile kungathi sokusiba ngcono. Then indaba yemizimba le eyabafi abanye abaningi sibili abakatholakali abanye bacathangela ukuthi ingxenye imizimba yabo yageleza yafikela kwele Mozambique abanye basadinga sibili imizimba yezihlobo zabo ayikatholakali okwakathesi sisadinga lezinye izindawo ukuthi ingxenye ingatholakali
sesibuya kulolu uhlupho lokudla kukhona elizibonele khona ngawenu ukuthi ngempela kuyenzakala
mina ukubona eqinisweni angizange mbone kodwa kuyenzakala ukuthi kulomunye umfundisi ohambe eChimanimani wabona khona ngokuthi bayenza njani ukunika ukudla so yena manje usesixoxisana sikuma WhatsApp khona lapha esithi nxa umuntu enezinto afuna ukuthi azifikise khona ngale eChimanimani kungangcono ukuthi yena ezihambele eyozenzela ngoba enganika okhansela abanye kumbe ukuthi abanye abantu abantu abaningi abasaniki abantu ngendlela eqondileyo ngayibona ngisuke ngile conversation lomfundisi wakhona ngimbuza ukuthi kanti indaba yokudla ihamba njani wabe sengixoxela sibili ngasethimani imani khona ngapha wathi sesixoxile lathi ngapha saqalisa ukuza ukuthi hhayi sokule ndaba enje esihluphileyo okuthi abantu ngapha labo sebengathi banyisa ukudla ngenxa yokuthi babe betshela ukuthi abasapoti ibandla lona leli
lo ngunkosazana Sali Nobuhle Mlambo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu platform for youth development ube xoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga esejejede echipinge Abesifazana sebesungule uhlelo lokuphana amacebo okufinyelela amathuba kwezamabhizimusi lokukhokhelwa kwawo olwe-Torch Business Factory. Lokhu kwenzakala ngalinyanga kambimbitho okuyinyanga yokunanza abesifazana emhlabeni jikelele e-International Women's Month. Kubika uMark Peter Ntambe.
Izifundo zezenzele Harare zingenwe ngabesifazana abedlula abalijumo ukugoqela abafelokazi abake babhekana lokuhlukuluzwa labanye abafisa nje ukuthola ulwazi. Unkosazana Patricia Ngwenya omunye wabaphatheke kulolu hlelo uthi laye ubone kufanele ukuba ebe yingxenye yezifundo ezinje.
Zisinika ithuba lokuthi njengabomama sizimele singamelela ukuthi amanye ama-opportunities ngawamadoda kuphela. Lathi njengabomama siyazimela nje sibe lama-business akhangelekayo sibili. Sikhwanisa ukuzimela silolwazi. So injongo yethu ukuthi sifundisane ukuthi nxa sesilama-business ethu siyabe siwuhambisa njani ngendlela eqondileyo.
Unkosazana Ngwenya uqhubeke ethi yena ufuna ukusungula ibhizimusi labalindi ele security.
Mina ngifuna ukuba le security company. Vele ngikhangelela ukuthi lami ni join khona phoku la madoda khona vele yikho engifunayo lami ngibe one of the top ladies ku security ivele ngaqeda ngifuna ukuthi register company yami ye security ufuna ukuthi ngiyebhalisa ngokusemthethweni
unkosikazi Emery Marire omunye laye ophatheke kuhlelo lwalamhlanje uthi izifundo lezi zimvule amehlo njalo zamnikeza idlabuzane
ikhosi iyasinceda ngokuthi nxa ule lokho ufuna ukuthi ukwenze in your life ungayenza i-cosplay iyangipha ukuthi ngibe umuntu lapho ngizihamba khona ngiyabe ngile something in my mind ngiyabe ngikwazi konke lokho engifanele ukuthi ngikwenze.
Unkosazana Petronella Nyamukondiwa onguye okhokhela lezi zifundo uthi uhlelo lwabo olubizwa ngokuthi Torch Business Factory lujonge ukufundisa abesifazana ikakhulu kudaba lokusungula lokukhokhela amabhizimusi yabo. Unkosikazi Shane Mwadekuti obekhona laye namhlanje uthi yena unebhizimusi lokuthengisa amakha amnandi efuya inkukhu njalo elima namakhowa ngakho-ke udinga ulwazi lokuthuthukisa ibhizimusi lakhe. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqhubekela phambili luphathisana labesifazana ikakhulu ikakhulu abafelokazi laba ahlukumeziweyo befisa ukuthola ukuziphilisa ngesikhathi ilizwe libhekana lobunzima kwezomnotho lokusilela kwemisebenzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama siqhubeka sikhangela umonakalo odalwe lizulu lesiphepho. Tumelani text message kumbe iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu abalitshumi lasikhombisa abafele engozini yomlilo olumathe kusakhiwo silamahofisi lamavinkeli edolobheni laDhaka kwele Bangladesh lamhlanje ekuseni. Kulamakhulu abantu ababikwa belimele kakubi beseqa ngamafastela kusakhiwo esilesitezi ezilitshumi latoba mnumunye. Kwele Somalia khona kufe abantu abalitshumi lambili kwalimala abangamashumi amabili ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni esigodlweni seSomalia iMogadishu. Imbiko yokuhluthunwa kwenhlelo zokwabela abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho ukudla eManikaland ngamalunga ebandla leZANU-PF njalo eluncitsha abamabandla aphikisayo sokucunule kakhulu uZulu othi ukudla lokhu kumele kuphiwe umuntu wonke okudingayo. Limbiko ibangele ukuthi ikomishini ekhangelane lendaba zamalungelo iye eManikaland ukuyacwayisisa okwenzakalayo. Le komishini ithi iza kwethula impumela yocwaningo lwayo kusikhatshana esilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla seZANU-PF uMnumzana Belief Gawule lo dokotela Nkululeko Spanda oyisikhulumeli sika mnumzana Nelson Jamisa umkhokheli we-MDC onguye osungula lingxoxo.
Monami into engaqondanga njalo embi kakhulu ukuthi kutholakale abantu benikwa ukudla ngendlela ukuthi kukhangelwa ibandla basuka kulo. Ubuntu bakhona buphumi kahle njalo labantu ababe bencedisile njengoba usizo oluningi luvele ebantwini nje sabaza kubona kunzima kakhulu nxa yokuthi singehlelwa ngesinye senzakalo ukuthi basebenzela ndawonye leZimbabwe nxa kuyikuthi siphathana kabuhlungu kanje.
Baba Gawule, likwenzelani kahle kahle nxa kuliqiniso lokho?
Okokuqala indathanda ukuthi ngikutsho yikuthi ezinye izinto zimele zidingisise zigcwayisise kubonakale silili kube labanye abantu abangayikhetha ihlangothi kunjengokuthi kule ngatsha ezizimele zethu ama-NGOs labanye abathile labanye abavela nje kumazwe nala asincedisayo eduzane omakhelwane yibo mhlawumbe abangathi befikile phansi bethi sihlangane lalokhu sihlangane lalokhu akusiphathanga kumbe sihlangane lalokhu besebenzisisa lo msebenzi kahulumende ezizithethele imisebenzi. Ngoba mina ngithanda ukuthi ngikhiphe kakhulu umsebenzi lo sika singawupoliticize ngoba into komsebenzi kahulumende uhulumende ngabantu bonke uhulumende ngabantu bonke ngokunjalo ke akumelanga sipoliticize noma yini okuphathelene lona sehlangano senesi njengalesi yalo abantu basile akumelanga sipoliticize ukufa kwabantu abantu balimele abantu kube yingozi naleyo ehlele wonke umuntu kungakhathali ukuthi umuntu ngowezanu PF ngubani akabhalwanga umuntu ukuthi lo ngalokhu ngalokhu aliphathi abantu balimeleyo wonke uhulumende akwenziwe kuhambe kuthethwa ngamabhukisho yaselasha abantu anzange ngizokutshela abangabezanu PF nabangabe-MDC khonokhwana angikwazi ukuvela ngaphi vele kakhulu
yekodwaqinisele lokho esikutshoyo phela ukuthi izanu isuke yenza lokhu ukuthi besiphatha abantu sibonile ephela into ezinjengamavidiyo aqambe mangangithi sibonile abantu bezanu bexotha abantu elayinini njalo bebuya begqoke amazambi yezanu belayiniswa ngamazambi yezanu sabona futhi lezi mota zezanu zilayinele ukuthola ukudla kukanti kumsebenzi ofana nalowo ufanele wenziwe ngendlela esegcekeni njalo enza ukuthi wonke umuntu azizwe ekhululekile ukuhamba ayephasha ukudla ayikhona ukuthi sekukhanye ngani kuthiwa kufanele ukugqoka izambia kumbuthwela ikhadi ukuthi uthole ukusizwa ngesehlakalo esimbi kakhulu mbonangani mina ukuthi singabe sikukhangele ngaliphi icele kumbe ngaliphi lihlo kubi kakhulu ukuthi kubonakale endaweni efana naleyo abantu bebuya ngezimota zezanu kumbe bebuya begqoke amazambia ezanu angikhona ukuthi singaku-excuse kanjani lokho
Alubana babugawule kungabe MDC kungodokotela Sibanda labasekeli babo abaya khona le eManicaland beqoke iskipa ze MDC behamba ngezimota ze MDC bethandela imtsaro ye MDC vele yakuthini lina njengebandla
Ngiyamuzwa sidokotela Sibanda ekubeka ukuthi abantu babe begqoke iRigalia njengokubeka ntungamile kodwa ke mina into engiyitsho ukuthi hayi abantu bakithi ukuthi basadinga imfundo nxa kukudlalo kwenzakele ngalolo hlobo ikuthi mina kangikubonanga kade ngingakuseze ngikuvume ngokuthi angikubonanga kodwa-ke ngizithi nxa kwenzakele into enjenganaleyo hhayi kungabe kuphambanisekile imfundiso sadingakala ebantwini bakithi ukuthi bayehlukanise inhlelo ezinjengalezi lenhlelo zephathi ngoba lapha umbuthano le ekhona eyokulungisa ngaloko umbonakalo lowo ayiso mbuthano wephathi imbuthano yabantu imbuthano yakwahulumende abantu behlangene bonke ngohlupho olubehleleyo kungakhathalekile ukuthi umuntu ungayiphi bandla kungakhathalekile ukuthi umuntu ungayiphi i-church njalo akudingeki ukuthi abantu bahambe egqoke irigalia irigalia kayidingakali kodwa-ke ogqokile irigalia ngokuthi uyayithanda nje irigalia yakhe abanye sebeyithatha irigalia leyana beyisebenzise noma ngasiphi isikhathi hhayi sibaxoleleni bakithi ngokuthanda kwabo ukugqoka irigalia kodwa kungatsho lutho okungaba kubi ukuthi wonke umuntu oza lapho ebuye segqoke irigalia sokungani isikhathi samakhampeni hhayi akusilungiseli lutho lokho ethi okuqakathekileyo ukuthi kathethi sibambaneni ngohlupho lolo lukhona sibone ukuthi sincedisana njani ngoba bona abancedisayo aso bantu kuphela bephathe eyodwa abantu abamathetha atshiyeneyo abantu abandla atshiyeneyo abakhambisa uncedo khona ngani ngokunjalo uncedo lwakhona luyamukeleka luhamba luphiwa uhulumende kuncediswa uhulumende wezimbabwe onguye olahlekelwe ngabantu
le mqotho lelo babugawule akuyigqibe ngamafitshane dokotela
awuboni-ke kuhle ukuthi kwezinye izikhathi ey'ntweni ezifana nalezi kube khona ukuzwisisana kakhulu ekukhulumeni njengoba ubaba ugawulisho ukuthi hhayi laye uyakubona ukuthi mhlawumbe kungabe kakwenzakale ngoba yena akakubonanga kuyabe kuliphutha yiyo le ndlela ebengiyibona ebesikubona ngayo lathi ukuthi hhayi bekufanele ukuthi abantu lanxa umuntu ebonakale siza atshele ukuthi hhayi wena ngikwenze ngaleyi ndlela ngoba zethu sele abanye abantu iy'ndaba zombusazwe ekusebenzeleni ukusiza abantu mbone ngani nxa singaqhubekela phambili samabandla wonke elandela indlela ekhulunywe ngubaba ugawule mbone ngani ilizwe lethu lingaphucuka kancane
Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC ubexoxa endawonye lo mnumzana Belief Gawule webandla lezanu PF.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
kube lo mbuthano lamhlanje eHarare okunanza inyanga kaMbimbitho okuyinyanga yokuqakathekiswa kwemisebenzi yabesifazana emhlabeni jikelele International Women's Month. Abanengi abaze kulomhlangano bathi kuqakathekile ukuthi kube lemithetho yokujezisa labo abephula umthetho oqondisa ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa okumunyethwe kusisekelo sombuso. Kubika uPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Iningi labakhulume kulombuthano wanamhlanje owenzelwe eMedia Center eHarare bathe isisekelo sombuso siyaqhakathekisa abesifazane beZimbabwe, kodwa kakula sifiso sokusilandela kunkokheli. Unkosazana Eunice Hove, omunye wabakade bekulumbuthano wanamhlanje, uthi kumele abesifazane batholiswe imfundiso ngamalungelo abo, njalo leyo mfundiso itolikelwe ibe ngendimi abazizwisisayo.
I believe ukuthi abantu besifazana bakwanisa ukuthi babalance for better. Abafazi bafanele bafundiswe. Ama messages e-constitution kufanele ukuthi khona a translate into vernacular, like my sister said, abesindebeleni, abesishoneni, so that even umuntu osemaphandleni uyakwanisa ukuba le yedwa azi ukuthi ama rights akhe ami njani. There is also need for continuous awareness raising wherever each one of us who is aware of the constitution goes. Talk about that message. It is your right. You need to know about ABC. People need to know their constitutional right. Whether you're a man, whether you're a brother, whether you're a sister, we need gender balance, because balance is for better and balance is development.
Omunye njalo obekulumhlangano yintatheli zindaba esebenzela iMedia Center abayibo abaqoqeye lumbuthano uNkosi Khona Dibithi. UDibithi yena uthi isisekelo sombuso sisobala ngamalungelo abesifazana.
Umhlangano esibe lawo namhla abantu bakhiphe imbono eqakathekile kakhulu, ikakhulu ekuthini iconstitution yethu yeZimbabwe ile mthetho engancedisa ukuthi omama bakwanise ukungena emsebenzini, bekwanise ukusebenza ukudevelop ilizwe laseZimbabwe. Okuqakatheke kakhulu ukuthi imthetho njengoba ikhona kusho ukuthi akula muntu ofuna ukuyi-implementa leyo mthetho. Njalo kuqakathekile ukuthi abomama bathe kungcono sizithathele thine esikuthatha amandla la siwafake ezandleni zethu ukuthi siforce uhulumende ukuthi a-implement ama-laws lawo ngoba avele akhona. Okunye okuphumile emhlanganweni lo ukuthi khona abantu bathi khona i-power ekhona isebadodeni. Njalo nxa amadoda engafuni ukunika omama amandla lawo abasebaphiwe yi-constitution, kutshengisela ukuthi akula muntu ofisayo, kungaba ngabezombangazwe, ukuthi ba-implement izinto lezi eziphakamisa omama. So omama bebesithi qakathekile ukuthi khona izindaba zona lezi ezinjalo zilungisiswe nguhulumende. Nxa zingalungisiswa nguhulumende, kuqakathekile ukuthi omama noma basemakhaya bafundiswe ngezinto eziku-constitution ukuthi ivoice yabomama ibe yinye bedimande ama-rights abo.
Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngendlela yokunanza ukuqakatheka kwemisebenzi yabesifazana lendima abayidlalayo ekuthuthukiseni ilizwe. Owenziwe ngalinyanga kaMbimbitho eye-National Women's Month minyaka yonke. Lumbuthano wenziwe phansi kwendingimba ethi hashtag balance for better. Ubuqoqwe ngabomsakazo oweStudio 7 usebenzelana labeMedia Center. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah.
Kwezemidlalo lamhlanje, isiphathamandla se-Highlanders uNhlanhla Dube uthi lo nyaka bazalwisa ukuphakamisa zonke inkezo ezikhona elizweni esigabeni se-Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Ikhuluma lentatheli zindaba zemidlalo namhla emini, uDube uthe nyaka enye bekungumnyaka wokuvuselela isiko, bekugoqela ukufundisa abadlali ukuba kutshoni ukudlalela iqembu le-Highlanders kanye lokufundisa abadlali laba le ndlela leli qembu elidlala ngayo enkundleni. oqhubekele phambili wathi leli qembu alinyeke liyale lokhu limi ndawonye njalo kumele lokhu kukhanye ngendlela elizadlala ngayo lonyaka.
Lonyaka kuzamele sithi singangena enkundleni sisebenze gadalala ku-20 days thukuthuku sifinyelele kuma-final amaningi njalo kuvuma siphakamise inkezo zakhona. Lonyaka kumele sitshengisele ukuba sileqembu eliqinileyo elenelisa ukumisana lamanye amaqembu adlala kusigaba saphezulu, ngoba ngaleyo ndlela sizabonakala ukuba kule ngqubela phambili eqenjini lethu.
Iqembu le-Islanders nyakenye liphutshe imidlalo yalo lihlezi endaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo ngemva kwentshantshu zanyakenye. Iqembu le-FC Platinum kuthi endaweni yesibili bekule qembu lenkezi Platinum, ikanti endaweni yesithathu bekule qembu le-Chicken Inn, kube sekusithi endaweni yesine bekule qembu le-Triangle. Inkokheli zeqembu le-Highlanders zidinge abadlali abambalwa abalolwazi lokudlala kusigaba saphezulu ababalisa unqobi Zitha Masuku, ubukhosi Sibanda kanye lo-Prince Dube ukuthi bazophathisa abadlali babo abasakhulayo. Njalo lokhu kwenze abalandeli bomdlalo wenguqu belikhangelele njengelinye lamaqembu aqine okwamagama lonyaka. Loba kunjalo amalungiselelo alo angokuqala kwemidlalo yeliga wasahambanga ngemfanelo njengoba abadlali beke bakhalala ukuzilolonga okwamaviki amathathu bekhonona ngokungatholi kwabo iholo lenyanga kazimandlela likanhlolanja. Umqeqeshi weqembu le-Islanders uMathinda Dlova kayenelisanga ukungena umhlangano wanamhla lentatheli zemidlalo, kodwa uDube uthe balethemba lokuba kuyathi kufika umdlalo wesine abafana sebeqine nje sebefana labadlali bamanye amaqembu abangazange bephazamiseke kumalungiselelo abo. Imidlalo yalonyaka ePremier Soccer League iqala kusasa, kodwa iqembu le-Islanders lizaqala ukudlala ngomgqibelo lapho elizavakatshela khona iqembu le-Black Rhinos esikodlweni. Le-Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Highlander silethemba lizenza okubonakalayo njengokuthembisa kwenu lonyaka chila moya hi siziqhubeke ngokukhangela bezihamba phambili. Kubhubhe abantu abahlanu eChimanimane kade bemelele ukudla ukuphiwa abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho namuhla ngemva kokuxotshwa imota yamasotsha. Kwanele mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.